so thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa Orange the World and Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhangela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyumbala oyi-orange, we-orange, ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndikimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo, be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence, a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela, i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyaba khona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthwala ngowabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthwala ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebela mathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo, ngathi uhulumende kuningi yini asekwenzile.
Sibone ngazani uhulumende kayenzi okusisuthisayo, ngoba siyabona sithandekile omama lokhu behlukuluzwa emphakathini uhulumende ekhona, and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende. Nxa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngo-Mary Chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele, thina besicabanga ukuthi lanxa abantu sebeyalene ukwalana kutho ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane, thina isabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu ayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha, kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu. Iye asivali ukuthi nxa kuwukuthi kule cala kakahambe ayegwetshwa, angithi agwetshwe kube le justice, ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga. Umuntu ongela cala uyahlala ejele. I-justice eZimbabwe kathesi okwakathesi kayikho. Nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo, what more thina abe opposition.